izano libandla lobandlululo akusoze kuphele libandla eliphila ngokudivide abantu so ukunika umangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo umangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likazabo kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebesebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kumbeni ngokufuza uphakulule istruggle singesabantu wonke umuntu olwa istruggle kalwela ukuthi edleni ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle njalo abantu yibo okufuze bekubonge kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima abantu uma usebenzile bayakwazi zithulele baza kukhuluma
ungasiyela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala kaze kwenziwe lokhu owayengumongameli wayengakwenzi kungakutshengisana
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowu osembusweni kathesla nabanye bakhe bazama ukunutraliza nokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone be-recognized but ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-ona leyi kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi one unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini u-ona abantu abachiyechiyeneyo so kukavili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya lokunutraliza abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.